Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilwandaba olamulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ziku 19 Mabasa 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi umkhokheli wenhlanganiso ye Operation Dudula eyakwele South Africa umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini adutshulwanga, kodwa ukhona omunye odutshulwe wafa ngesikhathi amalunga eDudula esiduze leSoweto. Ubuya embuthanweni wokuthakazelela ilanga likazibuse okwenziwe inkokheli yebandla le-CCC izolo uzaba nalo mthelela kukhetho oluzayo.
Ngokwamukela ukunxuso lolo kusuka kubeze sengathi bangabazimbila zantabanye.
Ibandla le-CCC lithi umkhokheli wentsha kuleli bandla umnumzana Makumborero Haruzibishe uphunyuke ezandleni zabantu kade befuna ukumthumba. Impi yakwele Ukraine eqhubekela phambili ibikwa isifike kusibanga esibi ngoba amasosha akwele Russia eseqale ukuhlasela isigaba seDonbas. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa athi umkhokheli wenhlanganiso ye-Operation Dudula yakwele South Africa umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini adutshulwanga, kodwa ukhona omunye odutshulwe wafa ngesikhathi amalunga eDudula eseduze leSoweto. UDlamini ubelobe enkundleni yokuxhumana yeTwitter esithi yena labanye bakhe badutshulwe ngabavela eZimbabwe bencedisana lamasuthu angaqambanga ukuthi ngabadabuka kweliphi ilizwe. Kodwa isikhulumeli samapholisa uAssistant Inspector Brenda Muridi utshele intathelizindaba izolo ntambama ukuthi amalunga e-Operation Dudula abesemzini ohlala abantu okungekho emthethweni owe-chicken farm esithi azokhangela indaba zokuntshontshwa kwentambo zamagetsi lapho okube lokukhulumisana kubi. UMuridi uthi yikho lapho okuqhamuke khona ukufuthelana kwaqala ukukhala izibhamu. Kodwa kachongo ukuthi obuleweyo ngwenhlanganiso yeDudula kumbe ngezakhamizi zechicken farm. Sizalethulela ukungaba kuphumile kulolu daba kusasa. Embuthanweni wokuthakazelela ilanga likazibuse okwenziwe inkokheli yebandla le-CCC izolo kungaba nomthelela na kukhetho oluzayo. Inkokheli yebandla le-CCC yavumelana ukuthi kuyiwe embuthanweni wokunanza ilanga likazibuse ngemva kokunxuswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Izolo iqula lebandla leli ebelikhokhelwa ngunobhala jikelele umnumzana Charlton Wende belikhona enkundleni yeBarbara Fields koBulawayo. Lanxa umkhokheli webandla leli umnumzana Nelson Chamisa engayanga loba ubeke wathi uza kuba khona embuthanweni lo, sibuze isikhulumeli sebandla leli koBulawayo umnumzana Swithani Jirowotsa ukuthi kanti kungani uChamisa engasayanga embuthanweni lo.
Kube kuhle into ezingazange siyithakazelwe nje ukuthi abantu bebedweba isithombe sikaMnangagwa khona phane ground. Usitsho ukuthi yinto eyenza ukuthi abantu bechedele emuva nxa kule mbuthano emine ngoba izani isuka ithatha amalanga la iwenze awayo. Kukanti-ke izanu ayisiyo yodwa eyakhulula ilizwe. Siyazi ukuthi thina kwakule nkokheli eziningi ezazilwisa ukuthi kube le nkululeko lapha ezweni. Njalo siyazi thina ukuthi abantu abaningi abayithandi leyo zano. So kuyakudingakala ukuthi nxa kungaze kubizwe kumbeni kube lelanga lapho abantu abathakazelela khona uzibuse, kuyabe kudingakala ukuthi abantu behlangane beyenze izinto ezingatshengisi ukuthi kungabe kulamabandla kumbe kuwe lamabandla adonsela abantu kucampaign yezano kumbeni kwenye ibandla okungenza ukuthi abantu bekhonone. Ukuthi ukuhanjwa eBarberfield, ukuthi kuyahanjwa eBarberfield kusuke kwaba into ejuma abantu abaningi ngoba abantu bebekhind ukuthi ibandla lizazenzela lona njengenjwayelo ukuthi siba lama celebration ethu sodwa njengebandla. Abantu bebangakhayelanga ukuthi kuyahanjwa eBarberfield lapho kuyabe kulo mnankagwa khona. Abantu bebengakhayelanga khonokho kodwa-ke basuke balalela inkokheli lokho okuthiwa inkokheli ukuthi abantu kabahambe njalo kabagqokanga lezo mpahla zebandla njengokutsho kwenkokheli zebandla. Into nje edanisa abantu yona le into ukuthi nxa befika e-stadium sebebona kudwetshwa isithombe sikamnankagwa.
Siyabona ukubana bakhona na abalandeli bebandla abangani bayakhonona ngokwenzakeleyo bebengafuni ukuthi ibandla lenu liye khonale. Lina libuthatha njani lokhu njalo liza kulungisisa njani?
Ye, enye into esuke yadanisa abantu ukuthi inkokheli zethu ukuthi singagqoki impahla zethu ezebandla le-Citizens Coalition. Kodwa abantu bathe befika eBarberfield bathola ukuthi abantu abaningi bagqoke izikibha zezana njalo phakathi kwe-stadium abantu babone sokudwetshwa ilokhu isithombe sikamnankagwa. Lokhu akuzange kuthabise abantu ngoba cabanga ukuthi i-independence kumele kube lilanga lapho okunanzwa i-independence okuthakazelelwa uzibuse, hatshi ukuthi abantu beyenze okwamabandla ngoba kungaba kwamabandla kutsho ukuthi abanye bayadritsha basuke bethabe.
Ikhona yini eminye imibuthano esizabona inkokheli yebandla isisiya khona efana lawona lo njengoba siyazi ukuthi sekuzabuya umbuthano wamaqhawe esizwe, lizaba likhona yini njalo?
Umbuthano onjengo-Heroes Day, umbuthano okuthakazelela amaqhawe ngeke saswelakala endaweni ezinjana ngoba amaqhawe akithi vele siyawathanda, amaqhawe akithi siyawakhumbula. Kodwa akutsho ukuthi umnankagwa siyiwa amaqhawe, hayi, lapho siyabe sikhumbula amanye amaqhawe angasilawa aphambi kwethu umnankagwa luthiwenga ngoba siyazi thina ukuthi umnankagwa nguye wayengu-Minister of State Security ngesikhathi seGugurawundi. Uthiwenga wehluleka ukuthi avikele abantu bemathebelelendeni engukhomanda khonapha e-Brady Barracks, abantu bebulawa yena ekhonapha e-Brady Barracks.
Umnumzana Swithani Chirohodza, isikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonale koBulawayo. Lokhu sikudaba lunye kulabanye abalandeli bebandla le-CCC abathi inyathelo lokuthi kuyiwe embuthanweni oncoma umnankagwa lebandla le-ZANU-PF kube liphutha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula ezombusazwe ezimele, umnumzana George Mkhwananzi.
Ngokubona kwami ngibona sengathi kube liphutha elikhulu kakhulu ukuthi ibandla le-CCC lamukele ukunxuswa nguhulumende kamnankagwa ukuthi bayogubha usuku lukazibuse. Lokhu ngisho ngoba abantu baseZimbabwe abangathandi izano, abangathandi ukubuswa izano konke lokudilika kombuso ngaphansi kobukhokheli bezano, abafuni lutho oluzodibanisa ibandla elizokhipha izano ukuthi kubonakale bedlelana ndawonye. Ngokwamukela ukunxuso lolo kusuka kubeze sengathi bazimbilazanti abanye ngabantu abasebekhumisana umlotha, kanti ke abantu bafuna umuntu ozothatha inyathelo elilukhuni abonise ukungazwani lezano, abonise mpela ukuthi bayisitha akungamelanga banathisana amanzi. So ngibona ke sengathi ke
ngaleli nyathelo la bantu be TCCC ukuthi basemukele lesisi ngoso sezano kube liphuthe likhulu kakhulu bekumele ukuthi baqale bakucabange khona emesene abantu kungabukeka sengathi into enhle bonisa ukuthi sokulokusebenzisana kumabandla ezombusazwe njalo usuku lukazibuse lubaleke emntwini wonke yebo khona kungabe kunjalo kodwa emesene abantu kuyinto embi kakhulu esibonisa sengathi labo sebekwemukela ukuthakatha kwezana
manje nxa sikhangela phambilini sikhangela ukhetho ukuthi ukhetho luseduzane isenzo lesi esokuthi baye embuthanweni we independence usibona njani sizaba lomthelela na kukhetho oluzayo
lesi sezo njengoba kuyiwa ekhethweni singaba nomthelela omubi kakhulu ozokwenza ukuthi amathuba awethu usiya ukunqoba anciphe ngoba abantu kade befuna ukuthi baphume ngobuningi babo ukuthi bayovota bevotela ibandla elizasusa izano bazagcina bengasasiboni isidingo sokuthi bayosusa izano basuke lapho bafake izano encane ngoba ukwemukela nje ukusondelana lezano kutsho ukuthi sebezohotha umoya wezano sebezothatha iphunga lezano sebezanuka njengezano yiko ke basuke bangakucabangisisi kahle okwinto lokho ukuthi bekungamelanga bakwenze
umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi yecubungulayo umbusazwe ezimele ubeqoqa icingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Udaba esisanda kuluthola ibandla leCCC lithi umkhokheli wabatsha kubandla leli umnumzana Makomborero Haruzivishe uphose wathunjwa ngabantu abangaziwayo izolo ebusuku. UHaruzivishe uphange wafaka ebulenjini beFacebook live stream isehlakalo lesi sahle sasabalala umhlaba wonke jikelele. Ngapha ehlaba umkhosi isikhulumeli sebandla leli unkosazana Fadzai Mahere eloba enkundleni yokuphumana eTwitter uthe uHaruzivishe ulimele engalweni lapho bezama ukumbopha ngensimbi labo kade befuna ukumthumba. UHaruzivishe uke wavalelwa ukwenyanga ezifika phose eziyisithupha ejele nyakenye.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma a Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa wenze isizini lezane phezu kodaba lokungahambi kuhle kwedola leZimbabwe ngesikhathi esethula amazwi akhe okunanza ilanga likazibuse kobulawayo izolo. Leli phephandaba lithi uMnangagwa ubemele akhulume ngedola leZimbabwe ngoba lisiwa isisindo ngamandla nsuku zonke kodwa yena wathi konke kuhamba kuhle. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi iqembu leHighlanders yilo eliphakamise inkezo ye-Independence Trophy emdlalweni owenzelwe enkundleni yeBuffer Fields izolo. Ibhozo inqobe iDimbare nge-1-0. Okwamanje sengilikushiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Nawonani kwiStudio 7 kuloba bolotha ngugawulo lo angazi ukuthi uphila kungephiniso uMnangagwa lwasomuntu lo asomuntu wethu uthi ngingavotela indaba lethu ezibuzele
Independence. kambe ilizwe elifana lelizwe lakithi impela ungathola ujabula mpela ukuthola ujabulela independence elizwe efana leZimbabwe uthola mpela ujabula mpela ukuthi kodazi abantu bakithi mina ngazi ngempela ukuthi bacabanga kanjani sibale nje izinto ezisemehlweni akho izibhedlela zakithi kazila yini uthi uyajabula kanjalo ukuphukunyawo uyalaliswa kuphi akula sibhedlela esilomuntu akula medication eyakusiza ukuthi urecover ube right uzoyaphi wena ngoba laba kabakwazi umnankagwalaba umnankagwalaba mayishaya ikhanda ugibela uye eChina wena uyafela emzini wakho kuvula umuzi kumbe gawula muzi uyafela kwakho yena ma uzwe kuthiwa kona ikhanda umzela useseChina engazange futhi akuthonye kumema futhi ethi uza sihlangane ngeChina ukawula mali esikhwameni sakho awula sisendi sivunile isikhanda uloke kurobe kunikezela amathisho angasebenziyo la eloke ethi bamba khona lapho ngoba amehlo akuvele kabuni yena utshontsha imali ufaka endlini buka ma kuthiwa kubanje inkunzi ebathini bezalo imali ephuma endlini yakho mangaza uthi kathi ilizwe lile mali engaka lithatha ngayo ebhenki kungela mali mawungazibuza nje lowo mbuzo ukuthi ma uzwa kuthiwa kuphume amabhiliyoni ama-US dollar namaranda wena ngapho uphethe amathishu angasebenziyo kwaye ungazibuza umbuzo ukuthi ilizwe lile mali engaka umuntu oyi-1 nothi ilizwe iphuma endlini yomuntu oyi-1 kodwa wena uloku uphethe amathishu angasebenziyo ngapho ujabule independence
Studio 7 linjani basakaza lisazo lindaba ezingathatha ihlangothi ezikhipha zinjalo yayi siyabizwa Joseph Chuma bakhuluma bedie kule independence eZimbabwe kule independence kulo zibuso eZimbabwe laphana kula zibuso laphana sisezigqilini laphana sisezigqilini sibusa abantu abanga abantu abangelazwelo abantu abangelazwelo labantu abangalothi lizwe libuswa njani so laphana kula zibuso laphana kula nkululeko lapha singathi nkululeko ya makhiwa yayingcono kakhulu kulale uhulumende lokhona osibusayo kwamanje uhulumende wamakhiwa yayingcono kakhulu lo uhulumende ulwa nabantu uzoncindezela abantu ngoba uhulumende wamakhiwa abantu babesebenza ekhaya laphana kweZimbabwe babesebenza abantu njalo umuntu wayesebenza lapho vela khona ma uhlala eHarare sebenza iHarare ma uhlala kubulawayo sebenza iBulawayo ungasuki umuntu osuka komre wale uzosebenza ukuthi uzosebenza kobulawayo ukuthi uzosebenza eTsholotsho umuntu weTsholotsho kasebenza eTsholotsho umuntu wemre kasebenza mrewa ngesikhathi samakhiwa kwakungekho konke lokhu sho ungathi ulozibuse khonapho nguphi ulozibuse labantu bezanupiefu abathi kulozibuse nguphi ulozibuse thina sifuna ukuthi umuntu nomuntu kasebenzi labo ovela khona thothi umuntu usuka komre uzosebenza kubulawa abantu bakubulawa abasebenzi baqhatshana babodwa nje bafakala ezikhundleni hhayi kulazibuse lapha kula nkululeko lapha inkululeko ma sikhona sizalitshela-ke thina thina ma sikhangela futhi sibonani inkululeko izabuya mhla kwaqunyilizwe izwe lapha ngoba umuntu wonke wakomthwakazi uzazuba ukusebenza elizweni lakhe athi abantu bonke bakomthwakazi bagcwele phandle kwamazwe bazisebenzela basebenza phandle kwamazwe kodwa eZimbabwe laphana bavunyela ukusebenza ngenxa kahulumende lokhona weZANU-PF ye thina sithi kakuphuma uhulumende weZANU-PF oncindezela abantu bakomthwakazi ye ususa abantu eHarare laphana bazosebenza kubulawayo Tsholotsho bagcwele yonke indawo thina abantwana bendawo bakomthwakazi sathola imisebenzi ye asiyabona sokula nkululeko namhlanje into akade kunazo inkululeko kodwa zankululeko laphana sisezigqilini sibuswa izigqili ye kayifundwe li-odio abantu bezanupief beyizwe ukuthi ivele laphana kwazankululeko ekhona lapha izanupief iziphume lapha phambili ngemthwakazi li-public party njengathi kukhulula lapho phezu kocukulesikuyezo izanupief phambili ne-MRP ayivoteli i-MRP kunyilizwe laphana lapha ke size ukusebenza ezimbabwe ekhaya komthwakazi ngoba izimbabwe aswelethilelaba khona leHarare khona komriwa khonati kayifundwe li-odio izifua
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ezemelika, impi yakwele Ukraine eqhubekayo ibikwa isifika kusibanga esibi ngoba amasosha akwele Russia eseqale ukuhlasela isigaba seDonbas athi afuna ukusihluthuna lesi sigaba. Iziphathamandla zakwele Ukraine zithi amasosha akwele Russia aqhubeke edubula amabhomba emadolobheni ambalwa abalisa isigodlo iKyiv ebese singani sithule lamanye amadolobho agoqela elekharkiv, Izium, le Mariupol. kodwa amasocha amaningi akwele Russia abikwa elubhekise esigabeni senyakatho elizwe eseDonbas. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Jerry Twala Jackson. Saqala ngokumbuza ukuthi umongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin ulakho yini ukugcina esebenzisa izikhali zembubhiso ezenuclear.
Ungananzelela mshakazi izwekazi laseRussia isikhathi esiningi elikukhulumayo lisuke liqinisile ukuthi lizakwenza njalo iRussia lakusuke lizwe nje ethanda thanda ukuhlukumezana lamanye amazwe. Ungakhumbula ukuthi ilizwekazi leRussia ilinye lelizwe elingazange lafa lagqilaza abansundu. Ngakho-ke kuyilizwe elithanda ukuziprotekta esikhathini esiningi liyazilwela. Ngakho-ke nxa ngabe khona ongabe uyabethusela kumbuthembisa ukuthi uzalisusela amanqe izwe laseRussia ilizwe elingathathi nje isikhathi ukuthi-ke lawe likususela amanqe likubuyisela.
Yona injongo kamnumzana kamongameli Putin uyibona ingeyani, ngeyokuqhelisa na ilizwe leRussia kumbe kukhona okwenzakala?
Cha, ke ngicabanga ukuthi umnumzane uPutin kulokho okwenzakala ke-Ukraine leRussia engabe zama ukuthi aqhelise izwe lazi leRussia kumbe i-territory yakhe. Ngibona ngathi uwenqabela okwenziwa ngamanye amazwe ukugoqela izwe lekazi laseAmerica ube lisiyangenela laphana lifuna ukuyaba le mbono entweni zamanye amazwe. Ngakho-ke le-Ukraine ngibona ngathi ibelizwe elivumela kakhulu lokho esingathi ngesingisi phecelezi influence kwamanye amazwe o-America o-Britain. Ngakho-ke umnumzana uPutin uthi angeka kuvume lokho. Ngibona ngathi wenza kahle xa evimba laphana kabahlala e-Britain, kabahlala e-America, abe-America bayeke ukungenela indaba zamanye amazwe.
Umnumzana Jerry Twala Jackson ngolandela ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Ohio ngapha kwele Melika.
lewe ingoma yomhlabeleli othiwa Moyo weZimbabwe uRichard Moyo gelo ongumlandeli njalo weStudio 7 isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amapholisa athi umkhokheli wenhlanganiso ye-Operation Dudula yakwele South Africa, umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini, kadutshulwanga kodwa ukhona omunye odutshulwe wafa. Ukuya embuthanweni wokuthakazelela ilanga likazibuse okwenziwe inkokheli yebandla le-CCC izolo, kungaba lomthelela kukhetho oluzayo na? Siludiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe losuku oluhle.